VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa.
Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lapho, kodwa nxa kuyikuthi selimangalwe e-South Africa ukuthi ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane lapho.
Ukuthethwa kwecala lokuthisa imota okuthiwa kwenziwa ngumnumzana Josphat Mzaca Ngulube labanye abathathu lokhe kungacaci ukuthi kuza kuvinjwa yini.
Babehanjiswe e-Springs, basuswa from e-Springs bahanjiswa e-Harare Central Queens. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kuqala.
Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo, kodwa ingcwethi kwezokulima ithi seliphuzile.
Endaweni lapha abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha, hayi sokulate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Icala eletheswa umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lubikwa solunikezwe amapholisa kwele South Africa lapho uChiwenga athi yikho ayefuna ukumbulalela khona umkakhe ngesikhathi egula esesibhedlela. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uChiwenga wamangalela umkakhe ngeviki edluleyo. Kambe engaba elamathuba angcono ukuthi athoniswe umkakhe kwele South Africa kulaseZimbabwe na? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi kwezemithetho umnumzana Job Sibanda.
Nxa kunjalo abantu abaonelanileyo abafumaneleyo bengabantu beZimbabwe bephambaniselane eSouth Africa, uzabona ukuthi yes, kwesinye isikhathi icala liyenzakala ukuthi liyenzakale eSouth Africa lithoniswe eZimbabwe ngoba iZimbabwe yiyo ezwa ubuhlungu kakhulu ngecala lona lelo liyabe liyenzake. So kuleli i-case yona le esikhuluma ngayo, bathi bona kuthiwa icala liyenzakala eSouth Africa kodwa alisamangalwanga eSouth Africa, kathesi selimangelwe eSouth Africa. Singazi ukuthi bona labo abathupha lelo cala kuyini exactly asebehlangane lakho, kodwa nxa kuyikuthi selimangalwe eSouth Africa ukuthi ukuthi ingxeki lokunye asebehlangane lakho, abasebekubonile bona ukuthi hayi leli cala kwakumele ukuthi vele limangalwe eSouth Africa ukuze liphumelele. So sebezama-ke ngaleyo ndlela ukuthi bakulungise khonokho okungasayimangalanga.
Wona umthetho umvikela njani umuntu onjengomkamsekeli kamongameli welizwe? Siyabona ukubana unkosikazi Grace Mugabe umkakhe sasesihlalweni wavikelwa ngumthetho ukuthi ayethoniswa eSouth Africa. Nxa sikhangele umthetho nalo awusebenzini kobo Vice President.
Ilalo ngisakhumbula icala lelo okuthiwa wachaya untombazana lona okuthiwa wayeshizi labantwana bakhe njalinjalo whatever. Lelena ungakhumbula ukuthi waclaima ukuthiwa i-diplomatic immunity. Grace Mugabe wacela i-diplomatic immunity. Diplomatic immunity isebenza ukuthi umuntu osebenzela kumbe onanzelelwa ngukhulumende welinye ilizwe ahambe kwelinye ilizwe afike khona le kulelo lizwe lapho avakatshele khona afike aphambanise awone. So nxa yone kunjalo uma diplomatic immunity iyavuma ukuthi angaze atholiswa yilelo lizwe lapha kaliyone khona. So leli elikalo elesithule elikamary lelo uzananzelela ukuthi akula diplomatic immunity ngoba yena ngokwakho umary icala lelingumvukutho walenza licala eligoqela ukuthi vele yena ngokwakhe wayefuna ukulimaza kumbe ukubulala umkakhe onguye u-vice president welizwe leZimbabwe. So i-diplomatic immunity kayisoze isebenze khonapho ngoba i-diplomatic immunity isebenza icelwa yiZimbabwe yile lithi umuntu lo nguye esimnike thina i-immunity lingaze lambopha lingaze lamtholi. So uChiwenga umary iZimbabwe government akunyeke imnike umary i-immunity yokuthi lingaze lamtholi.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Udaba lokuthiswa kwemota esiphathamandla sebandla lezano PF olwabangela ukuvalelwa ejele kukamnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu lokhu lungaqondakali ukuthi luzathethwa nini emthethwandaba weSupreme Court lanxa umantshi owethula isigwebo esithi siwaloba amagwalo amele asetshenziswe. Ungulube labanye abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo, lo Otilius Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisithupha kodwa bakhweza lolu daba iSupreme Court ngenyanga kaLwezi nyakenye. Okwamangalisa abanye ukuthi abane abathathu laba basuswa ejele leKhami basiwa eHarare eChikurubi ngoba kuthiwa kulobufakazi bokuthi bengabulawa ejele leKhami. Sixoxe legqwetha labo umnumzana Ngqobani Sithole izolo ntambama esithi ulubhekise eHarare ukuyabonana lezibotshwa.
Anginabo ubufakazi obugcweleyo kodwa indlela engakuthola kunganikungayo yokuthi babehanjiswe eGroup basuswa komis group ahanjiswa eHarare Central Police. Kodwa nje njengoba ngikhuluma nje ngisendleleni ngizababona kusasa.
Khona oqonda khona useGroup?
Ngizakuqonda khona eHarare Central ngoba ngizungani kuthiwa baseHarare Central. Ivele into engandilihlupho kwindaba yabo ukuthi sonke simelele umantshi ukuthi kuthiwa kumele avale abe agcizelele ukuthi amaphepha la awabhalayo yiwo njengoba kunjalo. Ukuthi ngathi ngesilungu proof ready into nje kuphela sibambele abafowethu ukuthi indaba yabizwakale enkantolo ephezulu.
Manje ngokubona kwakho kungathatha isikhathi esinganani nxa kuyikuthi konke sokwenzakele sokusele nje i-proof reading?
Into nje ngathi kodwa nje njengoba inkosi engumantshi sithi sakhangelelawo maphepha izandla zethu zingani zibambezekile mbijana kuhlala sibuza nje ukuthi kanti sokumenjani sokumenjani. And lokhu esitshelwa yona leyo into ukuthi umantshi usalikhangela lelo phepha usavala ukuthi avumelane nalokho okusokuthayitshiwe. Into nje kuphela esidanisa ukuthi hhayi into yangikhona isithethe isikhathi besingathithile. Nami okungenza ngiye khona kanye kanje ukuthi labo ngibayazi ukuthi kume njani. Ngoba abantu nje abahlezi basejele the last time I communicated with them babeseBulawayo. Sabe ngabantu nje abakhatshana so ukucommunicate wangkhona so kanti kufanele kuba.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzacangulube labanye abangamalunga ebandla leMDC abathathu abagwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka yesithupha ubekhuluma le studio 7 ecingweni elubhekise eHarare. Izulu belisina okuzwayo endaweni ezijeneyo kusukusela ngeviki edluleyo lachiya umonakalo kwezinye indawo ezifana lakobulawayo lapho ezinye izindlu lezakhiwo ezigcine ziphakathi kwamanzi. Kodwa ingcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Ngoma uthi lanxa lisina kakhulu izulu isikhathi sesedlule sokuthi abalimi bahlanyele yingqe iziphi izilimo.
Eqinisweni njengokubeka kwakho Chris, endaweni lapha abantu abade bengakalimi khona kumbe abalima kwatsha, hayi soku late, sebe late ukuthi bangenza lutho abangakuhlanyela ngoba izilimo eziningi nxa ungazihlanyela kathesi asoze zithole ithuba lokuthi zivuthwe. Esesikukhangelele nje thina kuphela ukuthi lizancedisa emanzini okunatha kwabantu lezifuyo njalo lokuthi lotshani amadlelo enkomo kube ngcono. Kodwa zikhona indawo ebezizuze izulu ngathi nje isizini yonke amabe la khona hayi abukeka. Asokuyikuthi nje abalimi bananzelele ukuthi indawo zakhona zingadoti ngoba zingadoda kusho ukuthi umvundiso wonke ababe ufakile uzalahleka kuzamele bangene futhi bafake at least a little bit of top dressing ukuthi izilimo zabo zikwanise ukuthi zivuthwe kule.
Manje sifundo bani singasithola ngokuphuza ukuna kwezulu lokhu nxa sikhangele iminyaka elandelayo?
Well, I think kumbalwa Chris izifundo singazithola la. Okokuqala ukuthi bengaba bekhona abaloke bengakholwa ukuthi umomkhathi usuqinjile, kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi lokho abathi ngesiNgisi climate change sesiphezu kwakho, ngoba indlela izulu eselisiba khona ngalo, ubunengi balo lokuba khona kwalo akusafani lakudala. So sokufanele ukuthi izifundiswa zonke abalimisi labalimi sihlale phansi sibonisane nini ukuthi indlela esihlanyela ngayo, isikhathi esihlanyela ngaso, imihlobo yezilimo esizihlanyelayo sithi ngama-varieties aloke savumelana na lo mumo esesiwukhangele ngalesi sikhathi. Okwesibili, zikhona indawo esezibe lama-drought elandelana okweminyaka eminingi. So kufanele sixwayise abantu ngendlela eqondileyo ukuthi kuzikhona indawo ekakhulu eZimbabwe okungasafanelanga vele abantu behlanyele umumo, kodwa behlanyele amabele labonyawuthi, ngoba yisona izona kuphela izilimo ezingani zingaphumelela. Bese ngicina ngokuthi laba abagcina izifuyo, kuqakathekileke ukuthi indlela esiphatha ngayo amadlelo kube indlela ezazivumela ukuthi nxa kufika kulesi sikhathi sibe sesilamadlelo azasincedisa ukuthi ubusika bonke inkomo zethu lezifuyo zethu zibe lokudla okupheleleyo. Akuse i-business as usual Chris, sokufanele ukuthi sonke silola amapensela yethu sifundisane nini kakutsha ukuthi siphatha njani inhlelo zokulima.
Ngamafitshane singathi umnyaka wona lo ulendlala enkulu yini njengalokhu kade ukhangelelwe kumbe sokulobubelo?
Ngingathi kulobubelo Chris ekuthini, ikakhulu indawo zeMashonaland lengxenye I think ye-Midlands lapho esikhangelele ukuthola khona umumbu wethu omningi. Ngibona ngani sebezavuna, kodwa nxa sithi yakhangela kwele Mathebeleland i-North le-South kanye leMaswingo lengxenye ye-Midlands, hayi kuzaba indlala ngoba abanye abaphumanga lokuphuma besiya emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, wekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi untombazana obentshontshe umntwana olamaviki amahlanu okuzalwa ubanjiwe ephumula watholakala elosane lolu. Lo ntombazana ubikwa waqamba amanga esithi ufuna kuphathisa unina osane olabantwana abangamaphahla, kanti yena efuna ukuntshontsha omunye wabantwana laba. Iphephandaba le-Herald lithi kulomhlangano wokuhlaziya izinqumo zentuthuko ezithathwa ngokucetshiswa komanyano we-United Nations ama-Sustainable Development Goals oyenzelwa edolobheni le-Victoria Falls. Kukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu i-3,000. Okwamanje zulukandaba sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu. Ye, lisipha ke imbono yenu elisithumela yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Njani walaleli Studio 7, siyabonga indawo elisinikeza zona nsuku zonke ezinye zisivula ingqondo. Sizwa manje bekhulunywa ngekwayisha ngalemitemo ukuthi iyakhiwa, at least abantu bengathibele and kungathola ukuphila nabo. ngathi esibuze egodini khona sokuthuleleni kwenzakalani. Ngoba abantu bayathi ukuthi kungene abantu eHarare yikho sifithizelwa phansi iproject ye kuzwakala sokuthula kusakhulunywa lothu ngegodini. Ngapho kuzwakala kuthiwa kungathi bayihlule ukuthi bayisukumise kwenzakalani. Sicela ke sibuze ifike lapho lapho.
Ngiyabulisa kubasakazi be-Studio 7 nakubalaleli. Lona okhulumayo ngutalenti wakwampofu ngokuzalwa ngisuka eJombe somthanyelo. Lena into yasekhaya angiboni mina ukuthi isazolunga. Ongawukuthi khona khona vele isizo sakithi thina amaNdebele sincane. So noma sithi mhlawumbe siza notshintsho angeke sikwazi ukutshintsha iMathebeleland kuphela. That's why ubona vele sisokola kanjena. Uma uthatha ukubheka abantu abase South Africa amaNdebele bazifihla uma befika lana eSouth Africa bazenza amaZulu. Uyabona ongawukuthi nakhona ngeke kubasole incindezelo abanayo uyamthola. So lolu hlanga olwangakithi olwamashona lona luyaziveza noma kuphi nje thola bekhuluma nje le language yabo ongangokuthi yikubona engathi baphahlakile nje umhlaba wonke lona abagcwele nje umhlaba wonke kuyingoba vele bona abayifihli yabona ke
msakazi wami omuhle ngikhuluma nje eJohannesburg ngiyelukwane mina iproblem ekugrawund siyayibona sakhala kwedlula kwenzeka akula nto esizayithola umnangako isicelo sami ngicela sizame ukulungisa ilizwi phambili hhayi wesikhona kugrawund into yadlula sekuthiwa kudala kuthi sinomkhaya manje umnangako wasibulalayo lokhu esilinde siza empizo sikhuze iy'ndaba zethu akula mnangakhoze emathebeleland sicela just sikhule siye phambili ngezimbabwe ngezimbabwe yethu ngomthokazi wethu siyakhe isizwe kithi abantwana baya ezikweni abafundi bahlupheka lokudla kukho lokusikhona igrawund izosidika igrawund akula nto esizoyithola igrawund never and ever. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani ku-Studio 7 lali lonke abalaleli ngihleli ngilalele lapha abantu thina ibandla lelezanu PF esithina abantu benkaya angazi ukuthi livotelwa mbani ngoba uma uphuma umgwaqo naloku obulawayo ambona ukuthi ungavoteli ihulumende yezanu ule ngqondo mpela eziphelele. Okunye abantu siyakhala nje kodwa laba abantu bayathakatha nje yona le emkhobo ehlupha ezikolo aba yiyo nje ehanjiswe ephalamenti yehlupha khona nje kele ukuhlupha otisha bayinacala. Ngiyabonga lijupiter lenkayi leli.
Hayi siyabaza sibili abantu bakithi bayakhala sibili bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngayonke into imisebenzi ekhaya le ngekho kunento eyi-1 esingayi-understandiyo thina singamaNdebele leyokuthi nanku lapha e-Bedbridge laphayana usebenza amashona wodwa amaNdebele angokuwatholi laphana e-Bedbridge ngamanye amagama kutho ukuthi amaNdebele asikwazi ukuthanyela ukuthi nje sibambe umthanyelo sithanyele but asikwazi amashona heyi hhayi kunzima nathi siyacela ngoba lathi uma kuvotwa siyavota laphana eZimbabwe lapha so sicela ukuthi lathi besiqhashe laphana ebhoda lathi sikwazi ukwenza something lathi sikwazi ukusebenzela abantwana bethu. Ngiyabonga mina ngilaphana ekhezi laphaya ugama lami ngusizwe sibaya.
Salibonani baphathi be-Studio 7 untungameli Inkomo uGibbs Dube Sithandekile Mhlanga Bathabile Masuku lo ntungameli Inkomo mina engikhulumayo nguSipho Nyathi ngikobulawayo eSolusi University. Ngiyabonga ukuthi joina khonapha ehlelweni leStudio 7 sibuye saba sonke esikhathini esiningi ngilalela zona ezizindaba zeStudio 7 sengikwanisa phose umnyaka lengxenye thanda ukubona ngizibike namhlanje ubona ngifisa ukubona ngibe khonapha ngilalele izindaba elizikhulumayo. Akukho okuningi okukhona but esilakho ukuthi ilizwe lezimbabwe zithwele nzima akula nto ezirayithi akula nto ezihambayo konke kuhlala kukhulunywa ukuthi kuyalungiswa kodwa kukaze kulunge. siphenda kubana sibonge indlela lisiphethe ngayo sonke isikhathi
lela basakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli baka-Studio 7 igama lami ngucabangani Ndlovu ngidabuka echolocho esigabeni sasembalibali edibheni lembuzini ngizalwa ngusikhotha umntakasantsuni ngithanda ukubingelela kakhulu umama wami ozala mina umasibanda ngibe sembingelela lo gogo wami unasenza komaduma embalibali koganya ngithanda ukuzibingelela kakhulu izalukazi zami ezingizithanda kakhulu ngifisa ukuba inkosi ingigcinele zona lo malumama ungwalo engimthanda kakhulu khona ngale emapulazini komajoriti ngibe sembingelela ke nabomakhelwane bami lapho ngiyakhe khona phetsha kwagwayi esigabeni othiwa kuselilongusteli kulobaba laphana uhlatshwayo kopeterson hhayi ngithi ngiyambingelela kakhulu umdala womuhlatshwayo kaye konke lo sparo wami uzulu khona ngale estanupu kopeterson futhi laye ngithi ngiyambingelela kakhulu usparo wami uzulu khona ngale nhlukanye konke kanye lo mne wethu sasuku ongusobhuku wami khona ngale elongusteli evillage 2 laye ngiyambingelela kakhulu.
Livuka njani basakazi bakaStudio 7 kanye labalaleli bakithi ubuhlungu esibuzwayo ngezano le ebusayo sihlukuluzeka ubusuku lemini xa sisizwa amazwi kaNelson Chamisa awukuthi kumele abantwana beZimbabwe baphume bagcwale ezitiridini be kuyisela ukutshengisela kuyinto enhle kakhulu ngoba kutshengisela sosikhali ukutshengisela ilizwi eliyabe lidinga ukuthi lilalelwe liziwe ukuthi kathi abantu laba bathini ngoba yona izano isazi ukuthi abantu abakhuluma ngakho vele yona iyakwazi ukuthi kuyini iyakwazi ukuthi abantu bakhuluma ngocuku abantu bakhuluma ngokuhlupheka abantu bakhuluma ngendlala abantu bakhuluma ngokufa yikho ingabengafuni siyamuzwa lo mbebathi kakanje umuntu low okhuluma kubi kangaka ulungile nxa esithi khona iMDC idala ukufa ubona ngoba yibo abazabulala iMDC yayilasikhali akula mntwana weZimbabwe ophethe isikhali ngaphandle kwezani lamapholisayo lamabuthayo labasekeli bayo yibo kuphela abantu abachitha igazi zani labantu bakho hayi sesidiniwe ngani.
Siyabonga ke balaleli bethu ngokusithumela ke amazwi enu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa ke kulabo abasilalela kuFacebook ngoba imitshina yethu ayisebenzi kahle lamhlanje, kodwa ke hayi siyathemba ukuba nabo usasa lingasilandela kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kesikhangeleke idaba olwenzakala ngapha kwelemelika. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe lemelika umnumzana Joe Biden ukhanya ekhokhela kucwaningo olwenziwe edolobheni leSouth Carolina kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats ekupheleni komnyaka kusenziwa ukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kodwa umnumzana Bernie Sanders ubikwa elokhu ehahabela umthola uBiden. USanders nguye obikwa esekhokhela kucwaningo lelizwe lonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Lami sembona ngathi hayi undoda kasahambi kuhle lapha umdala u-vice president. Mbona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo uyathatha sibili. Mbona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana lokucabanga kwakhe lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism yona le yakhe le.
Manje umbona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe?
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lakho okuphuntwa democratic socialism ikwethusela. Yena kasho njalo utsho okwakhe la yakucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zijike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba ngithi uzaletha ke manje ezinye izinto eziphathelana lakhona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyi-revolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kulokho kuzenza into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo?
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayichazise kuhle ukuthi utshoni konke khona lokho yield for all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi yamkhathaza, engathi izamkhathaza yikuthi ubiza yona lay health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wehlekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ecampaigna wathi uzahlafike masinya njalo aqhakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulokhu kuzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakhothi yena nayi-health for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi kumajority ezibambe wonke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi Trump care namhlanje.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizala nesezimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Texas.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever since, always feel never bad. Wife in material, she's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry, I'm a cherry, cherry, I'm a cherry.
Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry, I'm a pilot, cherry, I'm a pilot.
Wedlulo wakho asazi wakho ukuthi unjani. Hayi wami muhle ye ingoma kamsizi K isigqibeli hlelo lwethu lolamhlanje singakahlukani sesikhangele inhloko zendaba. umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umangalela umkakhe emapholiseni akwele South Africa. Ukuthethwa kwecala lokuthisa imota ukuthiwa kwenziwa umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu lokhu lungacaci ukuthi luvinjwa yini ukuthi luthethwe. Izulu liwohloka elizweni lidale umonakalo kodwa ingcwethi wezokulima ithi seliphuzile. Siludiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe kusasa njalo ngo 6:30 ekuseni.